soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla 9 kuNcwaba ka 2020 ngukeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Lamemethe kwagciwane le COVID-19 eZimbabwe. Usolo abantu abedlula ikhulu 102 asebebhubhile.
Lo mkhuhlane unzima kakhulu. Bengizithola ngihleli ngedwa ngize ngibakhumbule abantu abami behleli khona endlini.
Abasekeli bebandla leZANU PF bathi kumele uZulu adonse ndawonye ngesikhathi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa zikhangelelwe ukuya eZimbabwe.
Kukhulu abantu asebegijimisa amanga aluhlelo tshoko benze ngento eZimbabwe isibhebha sokuthisa akusahlaleki sokunzima.
Abanye bathi akulaludo oluzaphuma kulokhu okuza kwenziwa izithunywa zikaRamaphosa.
Laba abantu e-MT angibathembi right now. Mina kathesa umuntu engithembele kuye ngibona ngathi i-PFF.
Bayakhala abalwa impi yenkululeko abathi okwenzakala eZimbabwe kayisikho abakulwelayo.
Ngasikhangela ekakhulu eceleni lamazi i-Providence akuyisihluko esimali sayo. Kungani kuthiwa kulicala nje ukuthi baphathe le mpilo enkululeko.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Yamemetheka igciwane le-COVID-19 kwele Zimbabwe osokulabantu abafika phose inkulungwane ezinhlanu 4575 abahlolwa batholakala belo mkhuhlane lo. Phakathi kwenani leli sebedlula ikhulu 102 abantu asebebulewe yi-COVID-19 kuthi njalo abafika phose inkulungwane lamakhulu amahlanu 1416 sebephephe kumkhuhlane we-coronavirus elizweni. Abantu asebephephe kumkhuhlane we-COVID-19 bathi kuzima ukuhlala endlini lemuli umuntu engahlaselwa i-coronavirus. Umnumzana Sebastian Tini ngomunye wabantu abaphila nzima ngesikhathi belo mkhuhlane lo.
Awukwazi ukuthi ungahlala nabantu abakho endlini njengoba kujwayelekile. Libukela i-TV nje noma yini ejwayeleke ukwenziwa endlini. Uhlala uzivalele endlini e-bedroom wenzela ukuthi kungabi nokuhlangana phakathi kwenu ngoba manje uzobasulela, kwenzeke ukuthi ungabasulela lo gciwane le. So bengizithola ngihleli ngedwa ngize ngibakhumbule abantu abami behleli khona lapha endlini. Makukhona engikufunayo bengenze ukufona and then bakwazi ke ukungilethela noma ngamanzi.
Uthi kuqakathekile ukuvikela imuli kumkhuhlane we-COVID-19.
Uma usukuleso simo ebengikuso ayisekho enye into engenziwa ngoba manje kumele ubavikele ngokuthi wena uhlale endaweni yakho wedwa ukuze ungahlangani nabo. Yikubavikela lokho ngoba uma ungahlangana nabo usuzabasulela lokho kugula lokho. So bekunzima khona ngoba manje ngifile singathi ngingedwa kanti nginabantu endlini. So kodwa ke ngenxa yokuthi kungumthetho nakhona kuyindlela yokuzelapha kumele ukuthi ungahlangani nabo. Konke okufunayo bazokulethela eminyango into efana nokudla noma yimithi nje yokuphuza noma yini kade iphuzwa kumele balethe bafike bafake eminyango. Wena uzothatha ke nawe ungene endlini ubuyele endlini udle ubuthathe futhi ubuyisele ubeke ngaphandle. Bekunzima khona ngoba manje uzoba naso leso sithukuthezi ukuthi uhleli endlini kodwa awukhona ukuhlangana nabantwana. Kube nzima kakhulu kimi lokho, kwangihlukumeza kakhulu.
Untini uphinde wathi njalo ungaphathwa ngumkhuhlane we-COVID-19 kumele ulandele iziqondiso zokuvimba i-coronavirus.
Umuntu uma esephethwe yilo mkhuhlane lo kumele adele okuningi avela akhangelane nomkhuhlane make sure ukuthi i-hygiene phela ukuhlanzeka kuba phambili ukuze konke kuhambe kahle ngendlela right. Uvikele nabo bonke abantu noma kungesi basendlini nje kuphela. Kungabi nomuntu ovakashayo futhi akuna kuvakasha, akuna muntu oya kuphi kuphi. Bekunzima kakhulu ngoba nabantu bakithi abafowethu bebengakwazi ukufika baze ngibona.
Kule Zimbabwe abantu bathi kunzima ukuvikela imuli nabanye abantu ngenxa yesimo esibi somnotho. Bayakhala abalwa impi yenkululeko ngesikhathi kulungiselelwa usuku leHeroes Day kusasa. Abalwa impi yenkululeko bathi okwenzakala eZimbabwe okwamanje okulomnotho obhidlikayo njalo okukhahlanyezwa ilungelo likaZulu kayisikho abakulwelayo. Umnumzana Petros Sibanda usibalukhulu wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko bekubutho leZipra uthi luqakathekile usuku lwabalwa impi yenkululeko loba nje bethwele nzima.
Ilanga lamachawe lilanga liqakathekiswa umuntu wonke abaphilayo nabasebasishiyayo abaleleyo ngesikhathi sempi yenkululeko. Siyalunaza ke leli langa, sikhumbula abafowethu, sikhumbula le njongo yabantu abayisukumela besiya empini yenkululeko, ukudinga ukuthula, ukudinga ukukhululeka, ukudinga ukuphila nje okulinganayo sonke singabantu beZimbabwe. Leli langa lisikhumbuza kakhulu ukuthi ngayo impilo yethu namhlanje imi kanjani. Kodwa siyanazela ukuthi lokho esakulwelayo kumbe lokho esasikukhangelele akusahambanga ngendlela esikukhangelele ngayo. Sasikhangelele ukuthi khona siphile kahle, sihloniphane, sidle sonke, sithole okulinganayo, abantu abethu bafunde, nabasilandela abanawethu bathole ukuthi ilizwe leZimbabwe ngempela lakhululeka. Lalilwela ilungelo lalo, lilwela i-one man, one vote, lilwela i-economic independence, lilwela nje ukuthi abantu baziphile nje ngokuthula nangokuthandana.
Usibanda uthi kwephula inhliziyo okwenzakala eZimbabwe.
Impi yabalweli benkululeko kulezi suku iyadanisa, iyadangaza, izwisa ubuhlungu, izihluku yona nxa uyikhangele. Okuthi uzuzivuza ukuthi khathi ukusukuma abantu besithi bayadinga ke inkululeko, kambe yikho yini ababekulela lokhu? Sibona akula mithi esibhedlela, akulamathuba yokubana ukuthi bazincedise imisebenzi, akula konke okuningi-ningi nje kufunda ngumuntu nxa ephila. Lamanxa ma sebetshonile bebegula abafowethu akuyesabeka, kuyadanisa ukuthi kulohulumende sibili othi uyanaza ilanga la lokukhulekwa kwabantu i-Heroes Day. But nxa sikhangela ikakhulu eceleni lama-Zipra veterans akuyisihluku esimangalisayo. Kungani kuthiwa kulicala nje ukuthi baphathe ngempini yenkululeko?
Kodwa umnumzana Wellington Moyo, umsekeli webandla leZANU-PF uthi abantu kumele bethakazelele okwenziwa ngabalwa impi yenkululeko loba nje bebhekane lokunye okubahluphayo.
Iqiniso esingalikhuluma ukuthi hayi nje uba selusondele usuku lwabalwa inkululeko, singuZulu wonke waseZimbabwe siyalithakazelela, siyalijabulela, siyabahlonipha ngokusikhulula abakwenzayo ngokunikela impilo zabo. Into nje singayithembisa yona njengomuntu wezanu yikho nje ukuthi hayi bona bazokuqhubeka behola ini ipensheni yabo, kodwa kwamanje sesifokase entsheni yanamuhla, intsha sithi ayize kuzanu beze namakhono abo nama-plans abo ne-technology yabo.
Abalwa impi yenkululeko bahola ipensheni efika phose inkulungwane ezine zamadola eZimbabwe, 4,800 RTGS ngenyanga.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abakubandla leZANU-PF bathi kukhangelelwe ukuthi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa zizakhulumisana leziphathamandla zikahulumende weZimbabwe, abaphikisayo kanye labanye abantu abatshiyeneyo kulungiswa okunye okuhluphayo elizweni. Kodwa abantu abanye bathi uNkosazana Baleke Mbete noDokotela Sydney Mufamadi bachitha isikhathi. Umnumzana Joseph Chuma webandla leZANU-PF uthi abantu kumele badonse ndawonye. UChuma uthi inkinga yokuthi abantu baqamba amanga ngokwenzakala kweleZimbabwe.
kulamantu asebegijimisa amanga aluhlelo lokho benze ngento eZimbabwe isibhepha sokuthisa akusahlaleki sokunzima hayi abantu ake sifundele ukwenzithethi and lani njengemtateli izindaba ngicela ukuthi kona siyenzele into ejustifiable and fair for Zimbabwe ngoba ukuyibulala iziguqe phasi ngamadolo ikubulalela umuntu wonke ayikubulalela izalo PF ngomnangako ibulalela everyone ongweZimbabwe
kodwa umnumzana Mthulisi Hanana umqondisi wenhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation uyakuphikisa lokhu
ukuthi sicatshile kuyatshengisela ukuthi kule khona okungabanga kuhlela izweni ngoba kula muntu ongaphongobalekela lapho kule nkaba khona ekudenga so sile crisis elizweni kodwa ke kuhle khona ukuthi kuthiwe bakhona abantu abavela ngaphandle abangabe bezosincedisa ukuthi sizwanane kodwa kuhle ngapha kuyangisa ihlazo linganani ukuthi sehlulane thina sodwa kuze kungenele omakhelwane okwesifile enthanda ukuphawula ukuthi kulobunzima ngobuhulumende wethu ukhiphe istatement wathi kakula problem eZimbabwe kula crisis into ekhona kuthiwa kulama terrorist kulama bad apples kulama forces kulama dark forces so angazi ukuthi laba bathunywayo bazenzisa yini ukuthi bazwane lohulumende ngoba ngiyengabona izolo abanye kuma Twitter besithi ubaleka mbethe vele ngubhururu kamnangakho
ukuzenzana Vivian Nomalanga Bebe olandela ezobangazwe uthi kumele ibandla lika Julius Malema kube yilo elingenela kwele Zimbabwe hathi ibandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress
nakuzisaza kuma bekomisipho olukhangelane labantu beZimbabwe betho ukuthi hayi balitho ngeqiniso uhlupho nanti akulankinga yinto okumele yenzakale vele kodwa ukuthi mina laba abantu be-ANC angibathembi right now mina kathesa umuntu engithembele kuyo ngibona ngathi i-EFF yinto engakwazi ukuthi sikhulume iqiniso mabe ngathi basuma abantu be-EFF ngo-understand kodwa be-ANC ANC kunini ivikeli uhulumende wezanu PF bakithi abantu behlupheka benjalo
umnumzana Justin J Moyo olandela ezombangazwe uyakusekela lokhu
i-ANC ngeke izilume iyenze anything iyafana nje njengayo iZanu PF ANC like into ezifanayo akunanto eyotshintsha bazohamba beyokhuluma indaba yangikhona izophelela emoyeni abakho serious ngeZimbabwe maybe bakholisa ubana amaZimbabweans ebehambe ngakhalayo esebenzela imali engela into imali encane eSouth Africa bayakholisa nje I think ngakuthi abakhethe omunye umuntu ongakuyi ku-ANC lani ukuthi sekhethe umuntu we-ANC
bakhona abathi kumele abantu abahlala eMatabeleland balwele uzivuse wabo hathi ukuthi bamelele okungenziwa lelizwe le-South Africa kwele Zimbabwe umnumzana Nkululeko Gobalanda Mate oyebandla yemthokazi Republic Party usekela umbono lo
ayikho into eliqiniso ezakhulunywa izwane since 1980 ngene esitulweni so mina inkenza ayifisa ukuthi ngitshele abathwazi ukuthi bantu bakithi asizazini singobani sisebenzele ikithi sithathe ilizwe lethu nje
akwaziwa ukuthi unkosazana Mbete nodokotela Mufa Madi bazafika nini kwele Zimbabwe uhulumende weZimbabwe kuthiwa wephula amalungelo kwaZulu kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe bathi balwisana labantu abakhanya ngani bangamalocatsha abaphikisa ongelangqondo uzenjalo kulabanye abantu abacela ukuthi ilizwe lonke jikelele lihlenge unkosazana Noxolo Maphosa umzukulu kamnumzana Joshua Temzaza Ngulube okubikwa ukuthi uvinjwe ukuthi aphume endlini kaNgulube kulandela ukuthunjwa kwakhe ngabacatshengelwa ukuthi ngamapholisa e-NCTA adinga uNgulube ngamehlo abomvu unkosazana Maphosa uthi abamthumbayo bamkhumula izembatho zonke bamkhahlameza okwesikhathi eside ukuze aveze ukuba uNgulube ucatshe ngaphi uNgulube udingwa ngabezomvikela abathi wayesekela ababefuna ukutshengisela mhlaka 31 Ntulikazi bekhonona ngobukhohlakali elizweni leZimbabwe lokunye ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli zamapholisa usenior assistant commissioner Paul Nyati ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe omunye wakusimo lesi esifana lesika Noxolo Maphosa nguTawanda Mutshehiwa umzukulu kamnumzana Mduduzi Mathuthu umhleli weZim Life ocatshele abezomvikela okwamanje abathi wathothozela ukuthi uZulu ahlamukele uhulumende baningi abantu ababaleke ezindlini zabo abadingwa abazomvikela. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Ilizwe leMalawi lithi umuntu wonke sokumele agqoke okuvala amakhala, okubizwa ngesilungu ukuthi ngama masks, ukwenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Kulabantu abedlula kancane izigidi ezinhlanu, 5 million, asebehlolwe batholakala bele-COVID-19 kwele Melika. Ucwaningo olusanda kwenziwa kwele Cameroon luveza ukuthi abantu abaziphilela impilo yakudala, abanjengabohlobo lwama-pygmies, lama-kiddies, labanye, kabaguli umkhuhlane we-COVID-19 okwamanje noma bethanda ukuxhawulana. Omanje sike sizwe ezamasiko.
Senana masiko
wenziwe manje
ngobaba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngamalobolo. Kambe kwenziwani kulezi nsuku kule COVID-19 nxa kulotsholiswa kumbe umuntu elobola? Ake sizwe unkosikazi Chester Sibanda uMandlovu.
Akuvumi esintwini, kodwa ngomumo wona lo okhona. Ngibone ngani kuzavuma, kanti njona kwesinsikhathi abantu babekhatshana lakhatshana.
Abantu kumele benzeni?
Izumu ingaba ngcono ngoba liyabe likhangelene, limbone umkhwenyana laye ebabona abadala likhulume liphendulane. Ifoni liyabe lingabonani. Ngibone ngani sibili wona lo mumo okhona sibili, lanxa kungavuma esintwini sizavuma ukuthi kuzavuma ukuthi kube njalo.
Kambe umnumzana Edson Moyo, yena oyincwethi kwezamasiko esintu, uthini ngodaba lolu?
Kubalulekile ukuthi abantu balobole bangasebenzisa ubuxhakaxhaka bamanje obe-Zoom ukwenzela umkhuhlane we-COVID-19 ungamemetheki. Khona ngokwesiko abantu kufanele bahlangane, bahlale phansi, kodwa ngoba kune-COVID-19 manje abantu abakwazi ukuhlangana, so abantu bangasebenzisa ubuxhakaxhaka bamanje balobole ukuze imisebenzi uhambe kahle ngelobolo.
Yes, lo mama njalo u-Andreas Dube.
Ilanga lamalobolo ukuthi lize liyefika kuyabe sekulento eziningi esezenzakele. Yikho ke kulalokho okuthiwa ngo-social distancing ukuthi liyabe limela khatshana khatshana. Kule ndlela eyabe ivele isetshenzisiwe eyabobabakazi labomalume kusiyabikwa ukuthi sifuna ukulobola kubonwana kunjalo nje. Ngase kusiyafika ukuthi ilanga lokulobola, omalume labana labo babakazi labo sisi babe sebembonilelwana muntu, babona lamadumpu akhe, babona labakibo kwakhulunyelwana. Yikho ke bayabazi, bona ngani indlela yokuthi kubona ukuthi bayahlolwa yini njalo sebehloliwe.
Kanti akutsho ukuthi phela nxa umuntu elobola kumele phela abonakale, umuntu abone ukuthi umalukazana wami ngulo kumbe umkhonyana wami ngulo. Ngakho ke kuyavuma yini ukuthi uhlangane lo malukazana kumbe lo mkhonyana kube Zoom lapho?
Nxa sesifika kulanga lakho nelokulobola lelo, ye kungalotsholwa sibili, mina angiboni insolo ukuthi kungalotsholwa nge-Zoom. Njoba sithi kulabadala kuyabe kuvele sokuke kwalungiswa sokusika ngokuthi abantu bakhatshana okunganani, njalo kuyabe kulabanye abantu abamela abazali njengabo babakazi labo malume ababe beyibo abakonkazana behlangana nabakojaha. Yizinto ezingalungiswa lezo, kwenzakali kwenza ukuthi mhla sokulungile ke izinto sezibuyele kuleyo kuthiwa yi-new normal. Kungalungiswa ukuthi kuxoxiswane ke abantu labana babonwe. Angiboni ukuthi kulomkhuhlane kuyavalela ukuthandana kwabantu lokuthi abantwana bathandane balobolane baqhubeke ukuthi sebefuna ukucandela umuzi.
Hayi ke abadala bathi ongapheliyo kuyahlola, asihlanganini singabaphelileyo ngeviki ezayo. Ndikhelele ithuba ukuthi mbonge ubaba u-Edson Moyo umama Angela Sidube lo mama uChester Sibanda uMandlovu
sigcina masiko wethu owangusenziwe manje sigcina masiko wethu owangusenziwe
isikhathi sohlelo lwabasakhulayo
Yebo 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 mthakaso muhle zimpapo muhle yikudiba nokuhlelo lwabasakhulayo ngingumike wobe namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngesimo somnotho njalo ezombusazwe elizweni intsha ilakho ukuzithuthukisa na kuhlelo silonkululeko mathe osakhulayo obetshengisela e-embassy kwele South Africa ngolwesihlanu odlule njalo okubandla lemthwakazi Republic kanye lo mnashe mtutsa owebandla lezano PF asizweni umbono ngamathe
ngisiza kakhulu uhulumende lo uyasincindezela usincindezela ngezepolitiki ikakhulu thina ifuture yethu abontanga abathi uyasebenzisa kakhulu into zelendi azisebenze ngezepolitiki ukuthi manje uma ufuna ilendi ufuna ama projects sokumele uqale ujoin izano khona uzathola ilendi ngaphandle kwalokho ke ifuture abontanga ayiphelele emoyeni sigcwele emazweni kuma diaspora ubukhokheli buka mnuzana umnankagwa ohlala ethembisa amanga ngezithembiso zakhe ezingafezekiyo
siyezwa abanye ngabe khuthaza uZulu ukuthi asebenzise indlela ezijeneyo eziveza sobala ukuthi abathabanga ngobukhokhelo kukamongameli Mthembu Mnangagwa kodwa uhulumeni yena uthi uyazama ngabandla akhe wonke kule land audit elizweni land audit izenza ukuthi abatsha bathole umhlaba kule Empower Bank yona ezenza ukuthi abosomabhizimusi abasakhulayo bathole imali ukubona njani lo
amalungelo wethu ayaphulwa manje ngohulumende nalo ezano ngapha esithi new dispensation ngiyakhuthaza kakhulu ontanga manje ngesikhathi samanje ukuthi kabaphakame ngesikhathi samanje sizilwele inkululeko yethu sezandleni zethu ngaphandle kokuthi sizilwele thina ontanga angiboni ukuthi sizaba le society
hayi siyabonga mathe ngokungena kuhlelo asizweni umbono kaMtutsa
ufuna ukuthi abayouth yathole imisebenzi yikho thina ngo-2018 sasikhankasa sithi thina sifuna ukubambanisa isizwe sifuna ukulwa lobugwelegwele i-corruption iproblem esibelayo brother Mike ukuthi 2 years down the line silabantu abalokhu besenza ukungezwa besifihla ngokuthi bona basebenzisa u-section 59 we-constitution obavumezayo ukuthi benze ama-demonstration kodwa siyakwazi sikhangele i-history yeZimbabwe ukuthi ama-demonstration lawa kazikazibe peaceful yindaba yokuthi abantu bathi bafuna ukumatha emgwaqweni ukuthi uhulumende owavotelwayo ngo-2018 akhithwe ngodlame kulokuthi abantu bekhuluma ukuthi singakwenza njani ukuthi imisebenzi ibe khona i-problem yokuthi abantu babhizi bakhuluma ZANU-PF must go uyazibuza ukuthi iye ngaphi ngompeni yavotelwa ngo-2018 ukuthi ibe khona up to 2023
nxa sebesithi ZANU-PF must go kuveza sobala ukuthi sekwekhathele ngobukhokhelo kukamongameli Emmerson Mnangagwa kuyini okumele kwenzakale ukuze siyilungisise indubeko zabatsha elizweni
it is their right ukuthi bethi ZANU-PF must go but into ekumele ngitsho yikuthi ni umbuzo ukuthi ilizwe likhokhelwa ngubani ngumbuzo obuzwa kanye emnyakeni emhlanu lowo mbuzo uzabuzwa nje ngo 2023. So, 15 these years, akuna mtu angafutele kia kusa kuzi kuti za kwa kuto. Esi nakushwa china kachesi kuti abantu kumele beba mbistampi. Sile ndaone tenga abantu abafunu kuti lizo labu li tutuge siye pambi.
Njengo ba gonke loku uluke kukwege la pambili kuyenza gale ukulumete sita hai china sayazama abacha bena be sita astoli luto. Kuhino kumele kwa nza gale uguze abacha ba toli tuga loku tutugi ifelezwe.
I problem is like brother Mike ngabantu aba complaina ku social media bengazange bekambe on the ground siyakwazi khathi during i-COVID i-ministry of youth irelease i-17 million eyama-youth do you know of the people who benefited in Bulawayo I tried to look for a name that I could recognize ezanu-PF I only saw 3 names the rest of the names are well known people abantu abaku-civic society abantu abangelandla ezanu-PF they applied for the program that's why they benefited
hayi siyabonga mtutsa ngombono wakho mthakaso omuhle isikhathi sesidliwe ngumangoyi sesiluqhuba lapha uhlelo lwabatsha olibalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Wobe bye bye
siyabonga kakhulu Mike Wobe sikesinike ithuba untungameli Nkomo kwezokholo lwesiKristu
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Siyahlangana bathandekayo wenkosi. Ngolunye njalo usuku uNkulunkulu avumele ukubana sibe ngabaphilayo phakathi kwezivunguvungu leziphithiphithi lezi ezigoqele umhlaba wonke. Namhlanje ilizwi lethu sizalithola encwadini kaJona, iTestamente elidala isahluko sesibili. Siyabala nje indima ezimbili lapho kufundeka khona kanje. UJona wakhuleka kuJehova uNkulunkulu wakhe esezivilinini zenhlanzi wathi, ekuhluphekeni kwami ngakhala kuJehova wangiphendula ngisesiswini sendawo yabafileyo ngamemeza wezwa izwi lami. Zihlobo ezithandekileyo. Lapha sizwa uJona esephoselwe elwandle, kuthiwa wakhuleka esesiswini senhlanzi endaweni yabafileyo ngobana ukuginywa kwakhe kwakufana nomuntu ofileyo. Xa sikhona sihamba lapha emhlabeni, ziningi inhlanzi ezisiginyayo size sizibone singabafileyo. Siyakwazi ukubana kulezi nsuku olomkhuhlane lo okhona, abanye uyababamba bedlule emhlabeni, abanye uyababamba basile, abanye abakwazi ngikhuluma kunjenje ukuthi babambe ngaphi bathiye ngaphi ngobana basendaweni efana lomuntu ofileyo. Abantu bathwele nzima phakathi kobunzima bomkhuhlane. Siyabona nxa sithi siyakhangela silalela sisizwa ngendlebe, sibona ngamehlo sicabanga ngengqondo ubunzima abantu abaphakathi kwabo. Sibona imfanekiso eshaqisa igazi, abantu abaphilayo sebefana labafileyo ngenxa yokuthi impilo esiyiphilayo ilukhulu okumangalisayo. Abantu abasakwazi ukubana babambe ngaphi bayekile ngaphi. Ilizwi lami lanamhlanje liya kulabo ababangela ukuhlupheka kwabanye lalabo ababangelwa ukuhlupheka nabanye. Lina elibangela ukuhlupheka kwabanye abantu libafaka endaweni yabafileyo, lifana lenhlanzi leyaginya uJona. Abantu bavalelwe phakathi balokwesaba bayethuka. Ake lithinteke kunembeza, lilondoloze impilo zabantu bakaNkulunkulu. Abantu bayakhala bayabubula ukusa kwamalanga, abantu bayacathiswa, abantu bayatshaywa, abantu bayathethiswa, abantu benziwa yonke into engabe ikhona. Abantu bafana loJona esesiswini senhlanzi bathole nzima kabaphefumuli, ulaka lomhlaba luphezu kwabo. Kodwa uJona ke wathi sebone konke khona lokho uthi wamemeza uNkulunkulu walizwa ilizwi lakhe. Lina eliphakathi kobunzima, lina manqamu mathupha, izihlobo zenu, umakhelwane labanye abantu nje, bizanini igama likaJehova uNkulunkulu uzakuzwa lanxa sithiwa sekutheni, lanxa kuleziqhwaga iziqwabalanda abangalaleli ilizwi lokukhala kwabantu ngobana bayizacuthe endlebeni, abanye inhliziyo sezaphenduka zaba ngamatshe, abanye velo nembeza abakwazi ukuthi into enjani. Kodwa ukhona olalelayo ezwe sisezinsizini zona lezo, aphendule imithandazo yethu. Lina lonke elisebunzimeni namhlanje elifana loJona esesiswini senhlanzi, memezani kuNkulunkulu. uNkulunkulu uzalizwa ilizwi lenu, uNkulunkulu uzalalela imithandazo yenu. Asikhulekeni Baba Thixo engcwele, ngiletha abantu bakho ngendawo ngendawo langezimo ngezimo. Lalela usezulwini uphendule imithandazo yabo. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu Mfokankomo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Labemetheka igciwane le-COVID-19 eZimbabwe, osukulabantu abedlula ikhulu 102 asebephuphile. Abasekeli bebandla lezano PF bathi kumele uZulu adonse ndawonye ngesikhathi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa zikhangelelwe uya eZimbabwe. Kodwa kulabanye abathi akulalutho oluzaphuma kulokhu okuzakwenziwa izithunywa zikaRamaphosa. Bayakhala abalwa impi yenkululeko abathi okwenzakala eZimbabwe kayisiko abakulwelayo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu olamhlanje. Oliver Lisa, Wikips, Dube, in City, Kastanganen, Epstein, or 6:30 a.m.